Indabeni zethu lamhlanje Ntulikazi 30, 2018. Selize lafika ilanga elikade limelelwe ngabeZimbabwe abaningi emhlabeni jikelele elokhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende lamakhansela. Lilanga lalamhlanje mhlaka 30 Ntulikazi. Sikhuluma nje umsakazi wakho owestudio 7 uqale ukusakaza ngabo 2 emini usiyagqiba lolu hlelo ngabo 5. Lapho esilethulela khona okwenzakalayo endaweni ezithiyeneyo zelizwe abantu bevota enkundleni yethu yokukhulumisana lokuzilibazisa eyebulenjini yeFacebook ku-VOA Ndebele. Wothi sizwe ukuthi umumo unjani okwamanje abantu bevota endaweni ezithiyeneyo zelizwe ngelihlo lentathelo zindaba zestudio 7.
Vota kuqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo. Okwamanje ngisemakhokhoba constituency lapho uDokotela Thokozani Khuphe, umongameli weMDCT, avotele khona. Abantu bakhala ngokuba indwendwe zinde njalo azihambi, kuthi abanye amagama abo awakho loba bathola imibiko esuka kuzeki ukuba babhalisele ukuvota. Abanye ngabathola sibili ukuba amagama abo akhona ngesikhathi besiyahlola ukuba akhona ngempela. Lokhu sekuthiye abanye bekhonona besithi ukhetho alugoqekanga ngoba amagama abo balawo awakho eluhlini lababhalisele ukuvota njalo banamaslip atshengisela ukuba babhalisela ukuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphotheli wombanda wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, umnumzane uSomthamisa ngomunye waserevotile. UChamisa ovotele emzini yekwatsana namhlanje emini lapho athe uselindele ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli. Usenjalo wayengumongameli umnumzane Robert Mgabe, laye uvotile emzini we-ISIS eHarare. Lumbiko liphiwa uGibson Mbebhe useHarare.
Kwezinye indawo zakoBulawayo uZulu ukhala ngendwendwe ezingachoviyo endaweni zokuvotela kuma-polling stations. Sidibane labanye abakade bevota okwakuqala bekhanya bejabule ukuthi banelise ukuvota lonyaka. Umnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli wezaphu, uvote ekuseni njalo uthi uZulu kumele ananzelele ngoba impama zimbili emaphepheni okungaphambanisa abavotayo. Umkakhe uphindiselwe emuva ngoba ube lenzipho zokufakela njalo ezibhendiweyo. Lumbiko uvele kubathabile Masuku, intathela izindaba yeStudio 7.
Omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli emele ibandla leZANU-PF engumkhokheli welizwe njalo umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uyajabula ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokuthula elizweni kusukela ngesikhathi kuqhutshwa imikhankaso lalamhla. UZulu evota wabona izizalwane zeZimbabwe ngokuziphatha kwabo ngalesi sikhathi sokhetho lwalonyaka lokudinga inkokheli kahulumende. UMnangagwa uthi ulethemba lokuba lokhu kuthula okukhona elizweni kuzoqhubeka luze luyegqitshwa ukhetho ngesikhathi sehola lesikhombisa namhlanje kusihlwa.
Abantu bakhala ngokuba imifanekiso yalabo abavotelwayo ukhetho lwanamhlanje kayikhani kuhle, okuyinto yenza bethathe isikhathi eside besadinga labo abafuna ukubavotela bona abangene ngobuningi ukhetho lwalonyaka. Abanye njalo ngabakhala ngokuba lokungela ngcazelo epheleleyo ngokwehlukaniswa kwabavotayo kusetshenziswa i-alphabet okudale ukuba abanye bephendukiswe sebefike lapho okuvotelwa khona ngoba belahleke bangena emzileni ongasiwo. Kusenjalo abatsha baphume ngobuningi besiyavota ukhetho lwanamhlanje okuyinto elingavamanga eminyakeni eyadlulayo.
Live talk lamhlanje sikhangela umumo okwenzakala eZimbabwe abantu betshone bevota endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekhetha umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini yeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingokuthiwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-half-past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.